sebe ukulu mnego ngelami bangi bega mabala vani letu ukanya ngosi yami empilweni yami sebe ukulu mnego ngelami bangi bega mabala vani letu ukanya ngosi yami empilweni yami sebe ukulu mnego ngelami bangi bega mabala vani letu utula ngosi yami emoyeni Sebe ukulume konke ngami bangibeka amathize thize lethu uthula ngozi yami emoyeni Sebe ukulume konke ngami bangibeka amabala abantu lethu ukhanya ngozi yami emoyeni Bathi ngifuna ukuthwala ngabo bangibiza ngomthakathi lethu uthula ngozi yami emoyeni wami Bathi ngifuna ukuthwala ngabo bangibiza ngomthakathi lethu uthula ngozi yami Wangazungibeka Woba Wangazungibeka Sebe ukulume konke ngami bangibeka amabala abantu lethu uthula ngozi yami emoyeni wami
Let's go.